Ngesikhathi bekhuluma lentatheli izindaba becela idolobho lakobulawayo izolo, uDokotela Patrick Ncube okhangela ngezempilakahle ekhansileni yakobulawayo uthe isibhedlela seTonkroof esilungiselelwa ukuba yisibhedlela seCOVID-19 sikhangelelwe ukuphela ngeviki ezayo.
Ama-renovations aseqalisile and khathesi sesiplaster ama-partitions la esesiwenzile. Uku-renovate most likely it should be over by end of next week.
Mayelana lokubekwa komufi obulewe ngomkhuhlane we-COVID-19, uDokotela Ncube uthi benza amalungiselelo okuthi umzimba wakhe utshiswe ngukhansili.
Baba lo ukuthi njengeya yonke imkhuhlane le ethelelwanayo sesizathi umzimba wakhe siwugcine njengesithi khansili, imuli yakhe ibifisa ukuthi atshiswe, so sesenza amalungiselelo okuthi simtshise.
Namhlanje uMnumzana Ncube wenqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 eyokuzwisisa kabanzi ngamanyathelo asethethwe okulungiswa kwesibhedlela ethi uhulumende kabavumeli ukukhuluma bengaphiwanga mvumo. Kusenjalo, uZulu ukhathazekile ngokusweleka kwendawo ezihlolwa umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo, ikakhulu ngemva kokubulawa komuntu oyedwa yileli gcikwane. UMnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi kuyethusa ukuthi sekufe umuntu ngapha abantu lokhe bebonakala bebuthene.
Ukutshona kwabantu ngegciwane leli ikakhulu khonapha koBulawayo indaba elusizi kakhulu, indaba esethusile. Njengoba sazi ukuthi abantu batshona bebuthene bengenzi lokho social distancing, kutsho ukuthi abantu abaningi bengawubamba lo mkhuhlane and kube lusizi ukuthi silahlekelwe izimpilo zabantu.
UMnumzana Dumile Sibanda uthi inani eliphiwa abantu ukuthi bangaki asebe lo mkhuhlane alaziwa ngoba yonke into isenzelwa ngaphandle kwedolobho.
Asikwazi ukuthi abasipha khona kuyikho yini amafigures esiwaphiwayo ukuthi koBulawayo ngumuntu oyi-1 osefile ngecorona. Sikukholwe njani? Sikubambe njani? Yonke into yenziwa eHarare. Kuzaze kube nini lathi sithole kungokwethu esizaba nama-statistics ethu aqondileyo? Kodwa sicela ama-proper correct figures of abantu abagula lomkhuhlane asebedlulile ngomkhuhlane lo.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende emele isigaba sephumula uthi koBulawayo akukabi lendawo esilungele ukonga abalomkhuhlane we-COVID-19.
Lanamuhla koBulawayo akukabi le preparedness ngoba akula equipment, kumbe kusiyaphela iviki izabe sikhona. Angilaqiniso lakho but sithemba kuzenzakala njalo ngoba siyezwa ukuthi koBulawayo i-COVID-19 isingeni.
UMnumzana Butho Tshabalala esinye njalo isakhamuzi koBulawayo uthi lesi isimo simenza abe lokwesaba.
Njengesakhamuzi sakoBulawayo angifili safe kuleli gcikwane le-corona ngoba kungela zibhedlela eziqondile kahle sokulapha laba abangabe betholakale bele mkhuhlane lo we-COVID-19.
UZulu wakoBulawayo uthi ngesikhathi okwahlatshwa khona umkhosi ngomkhuhlane lo kumele ukuthi kube sokukhona okubambekayo osokwenziwe ukuvikela abantu baleli dolobho, kodwa yonke into ilokhe ingakaphuthi. Isilo se-COVID-19 sesize safika kuleli dolobho, nanku lumkhuhlane uze wathatha umuntu oyedwa, engxenye vele baningi asebebulewe yiwo loba asebelalo igcikwane kodwa bengakahlolwa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.